So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 19 Mpandula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokuthi uhulumende wavuma ukuthengiselwa ama laptop computer ngemali engamadola emelika afika phose inkulungwane ezilijumi la 10,000 US dollars luqhubeka lusemlonyeni wabanele.
Sithi zimkhize zimkhelele Zimbabwe, kungezwayo abadala basitsho njalo, sebe sithi siyimvelo. Sithi Zimbabwe ilokungathembeki sokusesiqokoqokeleni se-government ku-parliament.
Indlovukazi yeNgilandi uQueen Elizabeth wesibili uyabekwa lamhla kwele Bhilitane.
Umongameli lasoze enelisi ukuyafika nxa ukuthi kulalapha aya khona emkhosini omkhulu o-United Nations.
Ibhanga leWorld Bank lethule uluhlu lwamazwe alithumi okuthiwa yiwo alokudla okudulayo eleZimbabwe yilo elikhokhelayo ngesilinganiso esiphezulu kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lokuthi uhulumende wavuma ukuthengiselwa ama laptop computer ngemali ngamadola emelika afika phose inkulungwane ezilithumi ngayinye 10,000 dollars liqhubeka lusemlonyeni wabanengi. Inkampani yeBlinart Investments yathola ithenda yokuthengisela uhulumende ama computer amancane awohlobo lwe laptop alikhulu lamachumi ayisikhombisa lantathu 173, okuyimali edlula isigidi esisodwa i 1.6 million dollars. Kuthi enye njalo inkampani yathengisela uhulumende amakhompyutha amakhulu ohlobo lwe desktop angamachumi ayisikhombisa lasitshiya kalolunye 79. Ama laptop asebenza kuhle aqalisa kumadola angamakhulu amabili i 200 dollars hachi i 10,000 dollars. Wona amakhulu aqala ekumadola emelika angamakhulu amathathu i 300 dollars hachi i 3000 dollars iyathengiselwa uhulumende. Kodwa umabhalane wedale lephalamende umnumzana Kenneth Chokuda uthi bamisa ithenda le ngoba bengavumelani lemali eyabizwayo. Kodwa abanye bathi isiga lesi sibonakala ngemva kokuba kulabanye abavuzise imfihlo entengo. Ngesizwe umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Amafasibanda.
Sithi zimkhize zimkhelele Zimbabwe, kungezwayo abadala basitsho njalo, sebe sithi siyimvelo. Sithi Zimbabwe ilokungathembeki sokusesiqokoqokeleni se-government ku-parliament. Thina be-CCC asifuni ukutshayinja sifihle umphini. U-chief executive officer we-parliament ngu-speaker ubaba uMdenda, umeli wakhe ngu-Kenneth Chokuda, u-clerk of parliament. Akuna nto engaphuma uSpeaker of Parliament umlomo weParliament engakwaziyo, njalo akulanto engaphuma uParliament engakwaziyo. Laba yibo iziphathamandla zeNational Assembly esithi iParliament jikelele eZimbabwe. Uma sesisizwa ikhompyutha babesebethengisa over 9,000, yona i-ordinary computer ingaba yi 2 to 3,000, yimhlolo. Yikho sisithi zimkhize zimkhelele Zimbabwe. Kambe ngubani osezabopha ipolisa? Ngubani ozakwenza i-oversight kuhulumende uma iparliament staff sibolile sidla sivuna lapho abangalimanga abangahlakulanga khona thina asithandi ukuchaya inja sifihle umphini isikhuni sichisa umkhwezeli uepermend kulo clerk of parliament kulo speaker of parliament pele committee ye public accounts lalabo abakhangela amathenda sifuna ukuthi uinkohlakale njalo ibanjwe esidukwini kusenzela ukuthi kusasa kungabe lokho kuqhubeka abantu betshontsha besidla imali zesizwe sinjengelo ukuthi la uyavuza buda uKennedy la usebenze kakhulu lo baba uZoma sesibone la uyavuza sesithi umthetho kawuthathe indawo yawo i-corruption asiyithandi wonke umuntu obambeke ngendaba le lamakhampani lalawo ama-briefcase companies aphiwa amathenda kangako ngakabani ngawabo abazibazelayo ukuthi batshontshe basenge inkomo ezingalachaba mahlabezulu sibuhlungu sibabonga phansi sisizwa ukuthi iparlamenti ile nkohlakalo enjalo ngubani ozakhangela echayele i-executive esingathi i-oversight yikho ke siyadana sithi umthetho le-anti-corruption lamapholisa lo attorney general nanti icala mahlabezulu siyabonga
hayi lathi siyabonga ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo lokhe sikudaba lunye ingcwethi yegcubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda utshele i-Studio 7 ukuthi udaba lokukhwezela imbadalo ohulumende ibhahile ngabahuquluzi benotho abakuhulumende abasebenzelana lezigilamkhuba
vele lokho kwenzakalayo ukuthi yena icabantu bathengisele uhulumende ngamakhompyutha e1 nge9000 into embi kakhulu eveza njalo etshengisa ubusela lobungilimbani obuyinyanyisayo obuyibo obusobwenza ilizwe lingayiphambili ilizwe lingaduduki ilizwe lingaqhubeki ngoba bavele abantu laba abani bangamasela and kube kuhle ukuthi i-treasury i-minister of finance ikubonile lokho ukuthi kule ma-prizes anjalo abaqali kusho ukuthi nje into engaqaliyo ekwenzakala into evele ihlala isenziwa sesibona abantu besiphonga ukubona abantu bevuka benothile nje sebezimbinga bengakwazi ukuthi imali bazithethe ngaphi kanti bayenza ubungilimbani obunjalo
ngokubona kwakho kungakutshengisa na ukuthi kuningi okufana lalokho kwama computer okwenzakalayo abantu bengananzelele
angibona ukuthi kuyaqala lokho kwenzakaleyo ukhanya nje inhlala yenza yikuganga okuhlala kusenzakala yokuyikho sokudilize ilizwe ngabantu abayizikliwi nje abangalanhloni kanti bese ngiphinda ngithi mina uhlupho lusuka lobe khona ulokho kwabuya izijeso zenotho ezethuleli ilizwe ilizwe leli selithenga izinto emkotweni ama sokulamarana kuthiwa ngamarana laba omalayitsha labo bani bani abagijimayo babe yibo abathengisa izinto lingakhohlwa ukuthi sike sabona abanye bethengisa ama-mask besiya protective clothing odelish ngwana befaka bethengisa ngenkalakatha zezimali so into evele ihlale senziwa ngibusela nje uvele bukhona aba angikwazi ukuthi uzaphela sokuthen lo buselo obunje
lo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Indlovukazi yeNgilandi uQueen Elizabeth II uyabekwa lamuhla kwelebhilitane inkokheli yamazwe omhlaba igoqela lomongameli Emmerson Mnangagwa inqusiwe emngcwabeni lo kodwa uMnangagwa uthi kasoze aye ngoba uzabe elubhekise ngapha kwelemelika emhlanganweni weUnited Nations edolobheni leNew York kodwa abanye bathi uMnangagwa kasoze aye kwelengilandi ngoba uhulumende welebhilitane uthe bonke abazayo elizweni lakhe kumele basebenzise indizamtshina ezisetshenziswa nguZulu mathupha ngoba ezokuboleka kumbe ezabantu abalutshwana zilakho ukugcina ziminyana. Umnanga kwayena usebenzisa indizamtshina zokuboleka. Ngesizwe okunengi kuphawulwa intatheli zindaba yethu uEzra Chisa Sibanda ekobulawayo.
Omnumzana Witness Dube obona ukwethulwa kwemibiko kubandla leMDCT uthi imfa ivame umanyanisa abantu abangabe belesikhathi bexabana.
Ukumenywa kumkhokheli welizwe ubaba uMnangagwa emngcwabeni wendlovukazi iBhilitani, thina njengebandla leMDC sikubona njengento etshengisa ubuntu phakathi kwamazwe ethu omabili, ekutheni nxa kube lohlupho kuyabanjiswana. Njengoba nje indlovukazi yamangisi le ibingumuntu obengumkhokheli khona ngale eBhilitani kanye la kumazwe Commonwealth. So lokho sikubona njalo kulomthelela ukuthi amazwe omabili atshengisela ukuthi asazimisele ekuthini abe lobudlelwano obuhle.
Inkokheli yebandla leZANU-PF esebenzisa emathelen North Province uComrade Believe Gawule uthi kuluhlazo okwenziwa ngabalisa uMnangagwa.
Umongameli laso zenelisi ukuyafika nxa ukuthi ulalapha aya khona emkhosini omkhulu o-United Nations owamazwe o-United Nations. Ngokunjalo umongameli uzamelwa lilunga lakhe embikweni ophumileyo ukuthi uzamelwa lilunga lakhe elaza ngaphandle ubaba uFrederick Shaba. Ngokunjalo ke abantu asifundeni ke ukuthi yonke into iyabe ikhulunywa lanxa sekufiwe kulabantu abantu abazonda uhulumende weZimbabwe, abazonda umongameli, abakhuluma izinto ezimbi ngomongameli, abakhuluma izinto ezimbi ngohulumende weZimbabwe bathola amathuba okukhuluma into ezingayisizo. Ngakho ke ake libone kade sibakhuluma ngento ezinjengalezo lanxa kufiwe besebenzisa izimfa ekukhulumeni into ezingayisizo ezingamanga.
Umnumzana Nhlanhla Ncube ingcwethiwo zombusazwe uthi abebandla elibusayo bathabe okumangalisayo ngombiko ocine usethulwa isigodlo someli weBhilitane eZimbabwe.
Ukunxuswa kwakhe ngibona kuyinto naye angabe vele ubeyikhalela ukuthi akahambe ayekhona. Kodwa ke akusizingalutho njalo uQueen nxa simkhangele kunengi okubi akwenzayo njengoba ehuquluze umnotho wakithi wonke ilizwe asilalo nje kungenxa yakhe. So ke mina nxa ngibakhangele bebo babili abehlukananga okuya ngapha.
Amazi kaNcube agcizelwa ngomnumzana efidlela Ncube ingcwethi elwela ilungelo likaZulu.
Khona lokhu nje ukuthi uhulumende weZimbabwe uthabe umanzi ethabela ukuthi umenywe kufunerali kuyinto ethusa kakhulu. Uyabona ilizwe ungabona selinjalo sisenkingeni enkulu kakhulu. Ukuthokozela ukuya emfeni, ukuthokozela ukuya efunerali ayisiyo indlela eqondileyo leyo. Kanti ke futhi asingakhohlwa ukuthi ukumenywa kufunerali akusho ukuthi bavumelana lawe labo abaleleyo funerali. Akusho ukuthi uhulumende weNgilandi uvumelana lohulumende weZimbabwe lezenzo zikahulumende weZimbabwe ukuphatha kabi ilizwe, ukungahloniphi umthetho, ukungahloniphi isisekelo sombuso, ukuphatha kabi izizalwane zeZimbabwe, ukuphatha kabi ama-reporters, abezemisakazi, ukuphatha kabi kwezenhlanganiso ezizimeleyo, ukuvimbela amaqembu aphikisayo ukuba khankase ngokukhululeka, ukubusa nje ilizwe ngendlela elidilizayo, ukugcwala kwe-corruption lakho konke, abavumelani nalokho. Ukukumema ku-funeral ukukumema nje ku-funeral akutsho ukuthi ubudlelwane sebuqalile ukuthi sebuhlangene. Kutsho khona nje ukuthi njengoba lawo ungumuntu ufika lapho kuhlangene khona abantu bekhala uze esililweni.
Kodwa uMnangagwa uthe uyabe ngekho lanxa enqusiwe. Ngimele Studio 7 ikhulumo ngeza Jesus Banda.
Siyabonga Ezra Chisa Sibanda. Ibhanga leWorld Bank lethule uluhlu lwamazwe alithumi ukuthiwa yiwo alokudla okudulayo eZimbabwe kuyilo elikhokhelayo ngesilinganiso samakhulu amathathu lamachumi amahlanu 353%. Elilandelayo ngeleLebanon ngokuyisilinganiso sokungamakhulu amabili ekhulwini 240%, elesithathu kungeleVenezuela. Uluhlu lolu ngolamazwe alithumi awomhlaba wonke jikelele, okunye amanye amazwe afana labo South Africa, Zambia, Mozambique lamanye awakho kulolu luhlu. Did you see me? okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ugatsha lwezemfundo soluzaqala izifundo zohlobo lwesiChina ezikolo ezimbili iMontrose leNkulumane High School. Izikolo lezi zizafundiswa isihlobo seMandarin kuqala ngomnyaka ozayo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa utshele umongameli Joe Biden weleMelika ukuthi izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZanu PF ziphazamisa umhlubulo wonke wezwekazi leAfrika wangezansi. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Isi-Joseph enjani? Hayi mina ngiyaphila. Igama uLisiyo. Isi-Joseph bengithi namhlacela amameseji avule bakithi ngiyacela ngokukhulu ukuyithoba. Ngiyacela kunini ngifake amameseji angavulwa eyekwa nje kanjalo. Ngiyacela bandla. Ngiyacela namnikeni mamela ukuthi sathanda ukukhuluma le nto yokuthi FDA sinezifiso ezinkulu zokuthi sikhethe uhulumende omusha. Sikhethe uhulumende omusha manje ngoba ngisemazweni asikwazi ukuthi sikhethe uhulumende omusha osebambabamba lapha nalapha ya kodwa isukunzima nakhona emazweni ayeselafika sibeyasicothi. Kodwa into ekhona yokuthi hayi lo umbuso okhona lowezanupiefu hayi uyehluleka kwacatha nje ukuthi ehlule kuningi 42 years akusinto encane. Abantu bayalamba manje semazweni, abantu balambe nesenyenza bayitholi.
Seven Studio Seven njani balanda wethu amarekhodi adilaba utokwa imali yasitshontshe eZimbabwe itshontshwa hala amapholisa aphakathi kuyo litsho ukuthi bengehluleka ukuthi bebamba abantu khwaphana betshontshe emini labo baphakathi bafuna imali anti bakholwa kuyimali okungekho.
Salibonani, salibonani ku Studio 7, salibonani ngiyavingelela. Ngivingelela ku Chris Gandhi, ngizovingelela ku Gibbs Dube, ngizovingelela uNtungameli Nkomo, ngizovingelela lo Gainer Gumede, kuma Gumede, ngizovingelela lo Sithandekile Mhlanga. Igama lami ngu Thomas Ndlovu, ngiphuma komakwalela village. Ngaphansi kwaKondolwane ePlumtree. Ngiteka mbuze namuhla kibo bonke sibi laba abavotela izano, abavotela izano. Umuntu maye siyafaka uqhasi bibi phambili kwegama elithi izano. Uyabe ethatshiswe yini, ejabuliswe yini into enhle emenzela yona. Ngoba ungakhangela imigwaqo yakithi kathesi from Blawayo to Cholocho, akusela thara lapha. Sokulukhezwe nje. Ukhangela umgwaqo osuka eCholocho usiya kwesiphepha. Sokungamagodi godi. Kodwa kuyamangaza abantu beloku bethi zanu 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 even laba khona khona ngale baloku bethi zanu 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 kuyaxaka ukuthi umuntu yabesuka ethathiswe yini. Sibi mina bengicela sibili ukuthi ikhulumnyaka nalozayo sike sizameni iCCC. Ngiyaphinda futhi sizameni iCCC sibone ukuthi yona izafanana yini lezanu engani eboreni kuyatshintshwa njani ucoach kambe kungahlala ku coach o1 right eboreni kunapho kuloko kuluza ibora iloki luza. Hayi bakithi asithintsheni ka, asithintsheni ka. Ngingazi ukuthi ma uvotela uzanu izanu sibili uyabe uthathiswe yini. Ngiyabonga.
Eh sarbonani, sarbonani ngikusikho seven. Abasakaza abasakaza indaba ezimnandi zingathatha hlangothi. Eh ezimnandi zonke zibuya zidibene nje. Landelana ubona nje ubona. Ucela ukuphendula ubaba lo othi seCape Town lami ngingapha eEastern Cape. Asuye umqondisi ocelele abantu beZimbabwe ukuthi besale South Africa ngitshamisa ukuthi abantu bathatha ezinye izinto besuke sebephendulela sizothiwa yeyo umqondisi we-MRP. Umuntu yena nxaye ngafuni ukuvotela i-MRP akayeki akubanjwana ngamandla ukuthi umuntu ehambe eyevota. Isicelo nje esihle akula muntu awusiyo by force ukuthi umuntu ehambe evotele i-MRP kumbe ukuthiwa umuntu ususwa ngodlame abanye bethi ye-MRP lodlame bewathi nithini kwasha kwacima asekeleni ukukhuluma izindaba ezinjalo ezobantu bakithi. Nje sina sifuna ukuthi sibambane nje siyimthwakazi senze into eyi-one eyimbumba ephumelelayo ephumayo. Khanyela ubona ukuthi umqondisi ngendlela oyiphamisa ngakhona imthwakazi. Kungayisikho ukuthi ngabe kuthiwa ayisuke umqondisi ngabe manje kade sivele sisebunyameni. Kanti manje abanye lokhu besebunyameni abalokhu bengakaphumi. Thina abanye siphumile ebunyameni sisekukhanyeni ngenxa kamqondisi. So langizamani ukuphuma nje ebunyameni lingene ebukhanyeni. Ngiyabonga.
Bonani sanibonani Studio 7. Hayi siyazizwa indaba mpela liyazikhipha sibili. Ye kodwa ke bakithi asihloniphaneni singathethisani. Asihloniphaneni singathethisani. Especially abantu bemathekwini lethu. Yekani ukugcikana lingathethisani. Lingathethisani. Bonisanani kahle. Kunzima kwamoshakala vele izinto zamoshakala. Ye kodwa ngiqondanisa naye umqondisi lapha. Angazi ukuthi ukhona ongaphendula yini naye khona lapha. Ngibuza nje ukuthi kanti into eyenza ukuthi umqondisi yena engangene ekhethweni kuhamba njani. Abanye kabasamthembi lokuthi mhlambe uzimisele kumthwakazi noma umuntu wathunywayo kanti kuyenzakalani. Sicela niseluleke khonapho mhlambe into esingaziyo ukuthi-ke namavele equmile izwe ilizwe liqunywa ngokuthi umuntu uyaliquma engangeni yena ekhethweni. Liyabuza liquma njani kanti abantu baza kulandela njani. Kusuke kungabonisi. Ngicela ukuthi khona lapho lathi lisifake endleleni mhlawumbe yithi esingaboniyo olo nxa uqunyilizwe umuntu kangeni ekhethweni liwa kulo khetho nje umqondisi akekho lolo khetho olukhona kuhamba njani khonapha beke seluleke khona lapho.
Salibonani 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 livuka njani izulu kantaba. Ngiyakhulumisa ngiyakhulumisa lapha okhulumisayo nguMoses. Moses Mdimba kumpinga laphana ekariyangwe ko Chief Shansali. Ngiyakhulumisa bafowethu. Ngithike ngikhulumise nje kuphela makuseni kankaka. Ngiyabonga khalumba kaphathi la nale kuthi njuje mulule milwangu lwa litonga andiya ndisha kuambusha kaphathi movie o indebele ndinolinda lumba kaphathi nasha ba asiris ugwa udio yange yendo kuphambeko mobusho nto kwangu ya ikwa ino ndile mubotswana mwendebede khaboroni nse khaboroni botswana kwamanje njengoba liyazi nani ukuthi ilizweni lakithi lakweZimbabwe ayilifile. Imathebelelendi kayikhangelwa. Imathebelelendi always ikhangelelwa phansi. Akulantuthuko akulamsebenzi kobulawayo. So siphele nzima bakithi. Yikho sabalekela kwale Botswana. Ngiyabonga ukukhulumisa. Thank you.
Studio 7 ninjani? Thina siyaphila. Ya nathi siyacela bakithi nifunde umeseji wethu. Siyacela ngokukhulu ukuyithoba. Mina ngisathanda ukuphawula lana ukuthi nathi sinje semazweni abantu sathanda ukuthile ilizwe lethu nani libe right libe nemisebenzi. Kanti khona uma kungabusa ibandla elilodwa libuse for the 2 years ngalokhu phezu kwalokho kubonakala ukuthi lilahluleka nje nokuthi likwazi nje ukulungisa noma yithi. Ingaloyo yena othe ungena kwahle kwakuba west kwavele kwabheda yonke into lo ungene ngo-2018 manje ku-3 years ngale angeke sithi 4 3 years akayenzi next uhluleka ngisho noma yini khona lokho abengithanda ukuthi ngikudlulise ukuthi ake kunikezwe omunye naye kuyezami nje ekinikeza nje ithubuzima eke izame sibona ukuthi yenza.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sicela balaleli imilayezo yenu ibe mfitshane njalo lingathuki kumbe ukusithumela imilayezo esingathi thina iphehla udlame kumbe inzondano. Kwezemelika, amabutho akwele Ukraine abikwa eseyiwo aziphethe kuzigaba eziningi zalelo lizwe kulandela ukuxotshwa kwamasotsha akwele Russia kulelo lizwe. Kodwa ingcwethi zempi ezakwele Melika ziyakhuthaza ukuthi amabutho akwele Ukraine angasuki alibale abone ngani impi isiphelile ngoba ele Russia lilakho ukuza bomba ngamandla. Umongameli Vladimir Putin wakwele Russia useke wakubeka sobala ukuthi uzaqhubeka ngokubhomba ele Ukraine. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Busani Ntini.
Ngombono wami mbona ngani impi kumbe ngithi kungenela kweRussia eUkraine. So kungene kwenye iphase entsha kakhulu ngoba ungabona usiya empini ugaina iterritory and then usiyiluza leyo territory. Kusuka kube nzima ukuthi uyiregaine futhi. Njalo le morali yamasotsha akho ayiseyiwo. Angiboni ukuthi Russia izaqhubeka izama ukuthatha ama-territory lawa akhulunywayo kumbe ukuthi ngesilungu kulalokho kuthiwa boots on the ground. Angiboni bebuyela kulawa ma-territory asethethwe. Ngibona ngombono wami sebezozama ukuthi bebombela kweli khatshana. Ngibona ngikho i-strategy asebezayisebenzisa. Kodwa kuyatshengisela ukuthi impi le ivele yona ayisekho popular kangako khona eRussia. Khonoku ukuthi Russia ibiluza ama-territory umabutho e-Ukraine angaqinanga kakhulu asupportwa kwesi sikhathi langabantu nje abavolontiya avela kwamanye amazwe. Kuyakhanya ukuthi hhayi ele-Russia liyehluleka kulokhu ade lizama ukukwenza. So ngombono wami hhayi kangiboni bezama ukuphenduka bethatha ama-territory la sebaluzile kumbe bezama ukuphusha kwezinye indawo ukuthi bethole ama-territory. Ngibona ngani ingxenye iphase yempi leyo mbi ivenjini leyo isiyatshintsha sebezazama ukuthi bebomba kweli khatshana.
Ubona ngani abantu bakwele Russia bengagcina bemhlamukela yini umongameli wabo uPutin ngenxa yendaba le?
Impi leyi ayisekho popular even lakho eRussia. I think abantu abaningi beRussia sebebona ukuthi kwaba liphutha ukuthi uPutin ayengena kwele Ukraine ngoba kwi-expose kakhulu amandla kumbe ngithi amandla angekhoyo kwele Russia. So I think isakunxa sibheka ukhanya sebaningi abantu eRussia asebephuma bekhuluma bekhonona ngokungenzi kuhle kwebutho e-Ukraine. Njalo abaningi sebedawutha khona ukuthi alivele kuyini wawuvele kulandwa khona e-Ukraine. So umbono wami mbona ngani bakhona abantu asebezaqala ukuthi be-turn against Putin ngoba ukhanya hhayi impi yakhona isithathe isikhathi eside. Bona babeqanti kwaba yinto yabengena bephunge qede masinyane kodwa mbona ngani hayi isiyimpi leyana engasekho engasakhwabithwa ngabantu baseRussia. So hhayi ngombono wami mbonani sizabona anti abaningi bephuma bekhonona njalo be-turn against Putin.
Alo-ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseNew York.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Udaba lokuthi uhulumende wavuma ukuthengiselwa ama-laptop computer ngemali ngamadola eMelika afika phose inkulungwane ezilitshumi ngayinye i-$10,000 luqhubeka lusemlonyeni wabanengi. Ibandla le-CCC lisole kakhulu kona lokhu ukuthengwa kwamakhompyutha ngemali eningi kakhulu. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngesithi silaleleni njalo ezinye indaba lamhlanje kusihlwa ngo-7 PM kumbe sidibane njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.